Disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Kanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 11 kuNhlolanja 2019 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umnumzana uBithi phela kasi eMinister of Finance, kodwa kufani ye uyazimunyeza ukuthi akhulume into ayifunayo. Iyabe iyimfihlo, akwenzi ukuthi nxa i-monetary policy ingakaphumi ugovernor kumbe uMinister of Finance akhiphe i-information yakhona, kuyabe kungamahungahunga.
Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka selandule imbiko yokuthi uhulumende uzakwethula imali entsha kuliviki.
Mhlambe wayekugugura wonje mhlambe kusuka emuva elokhu ebulala abantu, kodwa kakumangalisi ngokuba abaningi vele abaholi abaphathi omongameli phakathi kwe-ZANU-PF bangabantu abangcolile ngaleyo ndlela.
Kuqhamuke ingxabangxoza edalela ePhalamende namuhla lapho amalunga ekomiti ebona ngemisebenzi yokwemba umnumzana Themba Mliswa lomnumzana Dexter Nduna owezanu-PF abaphose batshaya nakhona. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe etshengisela eRainbow Hotel koBulawayo amiswe phambi komthethwandaba namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka selandule imbiko yokuthi uhulumende uzakwethula imali entsha kuliviki. Imali le iqalwe ngowake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Tendai Biti olilunga le-MDC, yena othi ulobufakazi obugcweleyo ngalokhu. UBiti uthi njalo imali le ivele isidindiwe. Kodwa uMangutshka ukulandule lokhu kungxoxo ayenzele Studio 7 esithi imbiko le ingamanga amemethekiswa ngabantu abalenjongo yokudiliza umnotho weZimbabwe. Uhulumende laye wethule imbiko efanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ncwethi wezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa vele kuza kuba lo mthetho omutsha i-monetary policy, kuza kuba nabantu abakhuluma okuninginingi, kodwa umthetho wakuvele into yakhona iyabivele ngakaphumi. Umnumzana uBithi phela kasi e-Minister of Finance, kodwa kufani ye uyazimunyeza ukuthi akhulume into ayifunayo. Iyabe iyimfihlo, akwenzi ukuthi nxa i-monetary policy ingakaphumi ugovernor kumbe uMinister of Finance akhiphe i-information yakhona, kuyabe kungamahungahunga. Engxenye yinto esengqondweni zakhe afuna yenzakale, engxenye ayisikho. Ngamahungahunga kuphela, thina bese simelele ukuzwa ukuthi yena ugovernor uthini umthetho wakhe.
Kodwa alubana kuliqiniso baba uNgwenya, asithi kuliqiniso isikhona imali yeZimbabwe, kungaletha ububelo na empilweni kaZulu? Kungaletha ububelo na kundaba zemali?
Esathi vele sikutsho na sitshela abalaleli ukuthi inkinga ayisukuthi akula mali yeZimbabwe. Inkinga yokuthi uhulumende nguyo othi yena imali ekhona ilesi sindo esifana nale mali yangaphandle. Into yokuqala yinkinga yokuqala. Esibili ukuthi akufanelanga kube lezimali ezibili ezinye ethi eqinileyo enjenge-US dollar, enye engaqinanga enjenge-bond note. Kuyahlupha. So kufanele kube le mali eyodwa, kumbe inxali lizimdola kube lizimdola kuphela. Nxa kuyiyethu la kube yiyethu la kuphela, kuyekelwe imali ithathe isisindo esisemsikeni open market. Yikho ngathi ngakutshoko kathesi ye.
Sike sakhuluma lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Obedi Mpofu khonapha kwi-Studio 7 izolo. Ubesithi yena lanxa bebefisa ukuthi idola leMelika lebhondi kulingane, sebekunanzelela njengorhulumente ukubana akulingani, ibhondi lincane kule dola. sesingabona yini uhulumende eletha inguquko khonapho.
Na befuna bengafloater ibond ukwenzela ukuthi ithathe isisindo esinikezwa ngumsika okhululekileyo iopen market.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho. Umongameli Emerson Mnangagwa uphenduke ngentambama yalamhlanje evela emhlanganweni we-African Union kwele Ethiopia wona ophele namuhla. Kodwa abantu abaningi bathi umhlangano lo kawusoze uphathise eleZimbabwe ngalutho. Umnangagwa uke wathi uthenjiswe imali yokuvuselela umnotho ikakhulu libhanga le-TD Bank, imali le engange $500 million. Amabhanga akwele China, ele Belarus, lamanye abikwayeke athembisa njalo umnangagwa imali yokuvuselela umnotho. Kodwa sikhuluma nje akukabi lolutho olubambekayo. Kusenjalo inhlanganiso ye-Southern African Development Community i-SADC ithi kumele inhlanganiso ye-European Union yesule izijeziso zenotho eyazethesa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. I-SADC yethule amazwi la ngesikhathi kuphethwa umhlangano we-African Union khonale kwele Ethiopia. Ukuze sihlaziye uhambo lukamnangagwa lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lelunga le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Umhlangano obalulekile impela okulungisa ukudlelana kwamazwe ethu ayi-Afrika lapha. So mbona ngantu kuqondisa yonto amadoda nalabo mama ahlangane bebonisana ukubana ingqubela phambili singayithola kanjani ukwenzela ubana sivuse i-ikonomi yethu le esijakadisa kangaka, ngoba ukungahlali kuhle kwabantu longazuzini ngokufanele kwabantu akusonto vele ejabulisa yona ngwayo.
Ye, kodwa kuyaphumana uyabuye phetheni umongameli uhambo lwakhe lo.
Well, izinkumo zabo zimenge kumayo sizwile ubana emaceleni kwalowo mhlangano sehlanganile abanye abantu kwaba nezimelano ezithize ezenzakileyo khona ngale okuthembisa ukubana kuzabuya kuzosiphathisa thina ngapha ekuyeni phambili ngokuzama ukuvuselela umkhonomi wethu. Sizwile ngendaba ye-$500 million sezwa kwezindawo futhi ezithethineyo namanye amazwe alokhu ekhuluma ngodaba lethu lama-sanction lekhulumela phezulu ubana nga-asuswa. So ukudlelana kwalokhu okwenzakalayo namanye amazwe yinto emina engibona ngantu ngesingisi bathi i-positive development, sibili engashiya isikhuphulile yasibeka ngale.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla le-ZANU-PF. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lomnumzana Volta Moyo, ilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Hayi, mina engithemba ukuthi uzabatshela iqiniso ukuthi elizweni kunzima, umbuso wakhe usuyehlulekile sekubonakele ukuthi akasoza alibuse leli lizwe, liyamehlula. Uzazama ukuthi atshele abangani ukuthi akwanise ukubusa leli lizwe ayenze njani. Ngithemba uzabatshela labangani bakhe khona ngalo ukuthi hayi, kuyawonakala kuseya phambili, labantu bayajenisela ngoba kasela ama-policies angathuthukisa leli lizwe ukuthi abantu baphile kuhle. Kasela ndlela zokuthi i-economy nale ayivuselele, athini acela uncedo khona ngale, nqabe khona abangamncedisa bamnike ama-ideas ukuthi angenza njani ukuthi abuseleli lizwe. But ngokukhula seyikho khona, mhlawumbe kungaba nzima ukuthi avume ama-ideas avela kwabanye abantu, but angiboni into ezaphuma ivela khona ngale, kuyabuya kufanana kuphela.
Ye, nxa sesihlangene njalo baba Moyo, simzwile umongameli khona ngale e-Ethiopia ekhulume sithi kwayenzana abantu ababejengisela emgwaqweni babefuna ukumsusa embusweni, ukubona njani khonokho?
Ukumsusa embusweni kuqakathekeni kangako? Le into ayiqalisi ngayiqalise ngulo bengu-president amgubhayo esikhundleni. Iproblemu yakhe ukuthi yena ukhangelela isikhundla kakhanyelanga okufunwa ngabantu. akula abantu babezamsusa esikhundleni, abantu babetshengisela abantu abalambhobho, abantu abalalutho, abantu bamtshengisela ukuthi siyalamba and uyakwazi ukuthi abantu bayalamba. Obviously ifuel nxa isuke yakhuphuka yaya phezulu utsho ukuthi le ntengo yezinto iyakhuphuka. Yikho okuthumike abantu ukuthi le msebenzi ingekho kungela muntu osebenzayo, ama-families amaningi baphila nzima ngokuthengisa lani. Nxa ifuel isisuke yaya phezulu labo abaletha izinto elizweni bezothengisa ngoba ilizwe lingaprodusi lutho bazakhweza, kugcina abantu bebulawa yindlala. Akula into yokuthi abantu babefuna ukumsusa esikhundleni, angaze abamu-advisayo kumbe bamtshela khonoko kumbe ngumbono wakhe asazi. Singazi khona ngale bandleni lakhe kumbe yibo abafuna ukumsusa, but abantu nje babedemonstrata betshengisa kungahlali kuhle. Angiyiboni into yokuthi wafuna ukususa esikhundleni. Isikhundla leso isiqatheke ukwedlula impilo zabantu.
Umnumzana Volter Moyo, lilunga lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 as a Bait Bridge. Ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngemizamo yakhe yokudinga usekelo kwabanye bakhe abazinkokheli zamazwe ase-Afrika, njalo esithi amazwe angentshonalanga kumele ethule izijeziso zenotho azethesa uhulumende wakhe, umgcinisihlalo wekomiti edale lephalamende ebona ngobudlelwano bemelika lamazwe ase-Afrika, uCongresswoman Karen Bass uthi lanxala efuna lezi zijeziso zikhitshwe, okwenzakala eZimbabwe okwamanje kwenza kube nzima ukubana zethulwe lezi zijeziso. Asizweni uCongresswoman Bass ekhuluma.
I would like for the sanctions to be lifted too.
Lami ngilesifiso sibiliso ukuthi lezi zijeziso zethulwe. Kodwa ke ngibona ngani ngokwenzakala eZimbabwe okwamanje, okunjengokubotshwa kwabatshengisela ngokuthula lokunye, kuba nzima ukuthi abantu bakhulume ngokukhitshwa kwalezi zijeziso.
Lo bekungu-Congresswoman Karen Bass, ongumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano bemelika lamazwe ase-Afrika. U.S. House of Representatives Foreign Affairs Subcommittee on Africa, Global Health, Global Human Rights and International Organizations.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimsiqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Kuqhamuke ingxabangxoza edale lephalamende namuhla lapho amalunga ekomiti ebona ngemsebenzi yokwemba athi umnumzana Themba Mliswa lomnumzana Dexter Nduna abaphose batshayana khona. Ababili laba bathethisene ngemva kokuba uMliswa ethese uNduna icala lokubalisela esithi kumele aphume emhlanganweni walikomiti. Lokho kucunule uNduna wethusela ukubulala uMliswa ngoba esithi uvele ungumbulali olezidumbu phansi osowabulala abantu abanengi langabaziyo. Kwathi uMliswa yena waphendula esithi angavele amfake isandla uNduna uzamthena abe yinkabi. Ikomiti le iphakathi kwengxabangxoza ngoba kulamalunga ayo agoqela yena uMliswa etheswa umlando wobuhuquluzi. UNduna olilunga lebandla leZANU-PF ngumuntu ovele esetheswa icala lokubulala lokwethusela ukubulala amalunga e-MDC edale lephalamende. sixhome incwethi ecubungula izombusazwe omnumzana efidlela Ncube yena othi okwenziwe ngunduna yinto engelasithunzi.
Ngaqala ngokuthi abanye abantu singamlayela, mhlambe wayekugugura wonde, mhlambe kusuka emuva lokhu ebulala abantu, kodwa kakumangalisi ngokuba abaningi vele abaholi abaphathi omongameli phakathi kwezanu-PF bangabantu abangcolile ngaleyo ndlela. Ngayengelamacala okutshontsha ukutshontshela ibizwe ulamacala okubulala, ngayengelamacala okubulala ulamacala okwethusela kanjalo. Ngakho-ke lokhu akukhulumileyo kakumangalisi ukuthi ulezidumbu phansi, uvele ngoba vele kulindelekile ukuthi abantu benhlanganiso yezanu-PF ngobuningi babo abanjalo abanye, kodwa kakulindelanga ukuthi kukhulunywe ephalamende. Lokho indawo yephalamende indawo yabantu iyahlonipheka, kayifanelanga ifike esibangeni sokuthi kulokwethuselana phakathi, ayifanelanga ifike esibangeni sokuthi kulokuthembisana ukubulala, ayifanelanga ifike esibangeni sokuthi iyehliselwa phansi isithunzi sayo. Lokho kokwenzekela ephalamende kuyinto engafanelanga, kodwa kakumangalisi.
Polisa ona Ncube avunyelwe yini ukungenela entweni enje?
Ngolimi lwephalamende sithi thina inkulumo eyenzeka ephalamende is protected speech, iyilokho okuthiwa ngesiNgisi is part of parliamentary rights and privileges, ngamalungelo lokuvikeleka kokukhuluma ephalamende, ukuthi umuntu osephalamende uyakhuluma noma yini ayithandayo noma ngebophisayo loba ngethuselayo. Kuyiyo iphalamende ethatha isinqumo sokuthi le nkulumo yakho kayifanelanga ukuba yethukwe lapha. Ngakho-ke umele kumangalwe kuspeaker wephalamende ukuthi athathe lezo zinqumo, yindlela umthetho osebenza ngayo. Angena amapholisa ngaphandle kokuthi abe senxuswe yiphalamende ukuthi angenele, ngokuba ukukhuluma kwabo bengamaphalamentarini bekukhuluma besephalamende bavikelekile, noma bakhuluma okuphilayo noma udaka nje noma ukwethusela noma okuhamba kahle kuvikelekile khona ephalamende. Akufanelanga kube yinto eyekelwayo leyo, kufanele lathi njengoZulu siyiphakamele kakhulu, ngoba phela kasifuni ukumelwa ephalamende ngababulali, sifuna ukumelwa ngabantu abaqondileyo. Nga umuntu eseziveze sithi hayi mina ngezidumbu phansi ngiyaceda abantu vele, sekumele kuhlolisise ukuthi ngabe ukhuluma iqiniso nje kuvele iphapho elisentanyeni kuyakhuluma kuthandaza.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe. Kulife Talk lamhlanje sikhangela okuphume emhlanganweni we-African Union kanye lowesadaki wona oke waphatha udaba lweZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla eliphikisayo kweleBritane eleLabour Party selimanyene lamanye amabandla awenhloko kahulumende unkosikazi Theresa May elama-conservatives emizameni yokuthi kuvotelwe iziqondiso ezingasoze eziphazamise umnotho walelo lizwe eziqondane lokuphuma kweBritane kumanyano we-European Union. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Thailand isinqume ukuba unkosikazi weMulini yesikhosini uPolratana Mahito angene ancintise kukhetho lokudinga inhloko kahulumende wakulelo lizwe. Lekomishini ithi isizathu ukuthi isiko lalelo lizwe alivumeli ukuthi owemuli yesikhosini ancintise esikhundleni sezombusazwe. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party yabo Cheng empela viki Chengisela Rainbow Hotel kobulawayo amiswe phambi komthethwana laba lamhlanje njalo ukuthonisiswa kwawo kwadluliselwa phambili. Kubika ubathabile Masuku.
Amalunga ebandla leMRP athi batshengisela ngenxa yokuthi bezwa kuthiwa kulabantu abavela eHarare abaqhatshwa ukuthi bazosebenza ukuzolungisisa ihotela eRainbow yakobulawayo. Umantshi wedlulisele ilanga lokuthethwa kwecala kumhla ka-8 Mbimbitho wenyanga ezayo. Umnumzana Lakson Maphosa, omunye wababotshwayo, uthi babotshelwa ukuyadinga umsebenzi eRainbow Hotel.
Sabotshelwa kuyadinga umsebenzi eRainbow Hotel kulethwa amabhasi ayi-2 avele eHarare. Thina njengabahlali bakobulawayo thina sithi lokhu asikufuni ngoba intsha yethu iphelile kuye South Africa. Abanye babhema ama-drugs bahlele emakhoneni ugovernment kakunaki khonokho bayenza izinto ngenketha betshabi. Thina njengabahlali bakobulawayo thina lokhu sithi hayi asikufuni siqinisela bonke umuntu wakobulawayo sithi asikuyaleni lokho singakuvumini kusenzakale ngoba lokhu usilimazile sisekakudala.
Omunye walabo ababotshwayo umnumzana Thembisani Mpofu uthi lokhu okwenziwa nguhulumende kuyehlukanisa abantu ngoba sekungani kulabanye abantu abaqakathekiswayo kulabanye.
Ngesizathu sokuthi sihambe saya lapha neRainbow Hotel sisiyovimba ukuqhatshwa kwabantu abavelela eHarare abathwelwe ngamabhasi. Le nto siyibona kuyikusihlukanisa, into eyenziwa nguhulumeni iyasihlukanisa. Kusho ukuthi bakhona abanye abayi-first class citizen, thina asibalwa njengabantu. Sikubona kuyinto yokusidelela, ukungasihloniphi njengabantu bendawo. Thina silwela ukuthi imisebenzi yendawo khona lapha kobulawayo emathebeleleni kuqhatshwe abantu bendawo ngoba lathi njengentsha siyayifuna le misebenzi, asisebenzi sihleli emakhaya.
Umnumzana Killion Masuku, omunye wabamiswe namhlanje emthethwandaba, uthi kulihlazo esizweni sikamthwakazi okwenzakalayo lokhu.
Setheswa icala lokuba sasidinga umsebenzi eRainbow Hotel lapho kwakuqhatshwe khona abantu abavela eHarare. So bethwalwe ngamabhasi, amabhasi angu-3. So icala lethu selidluliselwe mhla ka-8 March. So into eyenziwa nguhulumende wethu siyayisola njengomthwakazi, siyayisola njengama-resident ukuthi khona abasinanzi lathi njengabantu phakathi kwelizwe leZimbabwe basehlukanisa. So sikhangela ukuthi baningi abantu abangasebenziyo, kodwa ke kithi sibona kubuhlungu ukuthi kuyesuka abanye abantu bezosebenza endaweni yakithi.
Umnumzana Nkosinathi Ncube osekela ibandla le-MRP ukhuthaza uZulu wakobulawayo ukuthi aphakame azomelana lalokhu okwenziwa nguhulumende lamakampani adlelana lohulumende.
Mhlaka 9 sisiyadinga umsebenzi, sasesitholanisa ukuthi kulamabhasi abuya evela eHarare ebuya labantu okumele ukuthi bazoqhasha kuyenalana ndawo. Sasesikusola lokho ngemva kokuba sesikusolile satshengisela ukubana le into kayilunganga. Sasesibona sesibotshwa ngamapholisa. So njengentsha yakobulawayo sithi bantu bakobulawayo le into engalunganga, sithi asiphakameni simelane simelaleni lale into eyenziwa nguhulumeni wethu labantu ababisa abantu bevelela kwezinye indawo bezosebenza kobulawayo. So mina ngithi namhlanje asiphakameni, ikhoti yethu namhlanje iqhutshekele phambili kuthiwe izokuba khona mhla ka-8. Asiphakameni bantu bakobulawayo, 8 March. So asiphakameni bantu bakobulawayo, sibuyeni ngobuningi bethu sizotshengisela ukubana le into eyenzakalayo eyenziwa ngama-companies adlelana lohulumende ukuthi asuse abantu kwezinye indawo kubabisa lapho kobulawayo ayilunganga.
Kwezinye indaba ebezisedalele High Court kobulawayo, amasosha amanye abotshelwa ukutshisa imota egarajini lako-Ashes emzini weNkulumane akhululwe ngemva kokuvunyelwa ukubhadala imali yesibambiso se-bail. Abantu abambalwa ababotshelwa amacala okubhidliza impahla lezitolo kanye lokuthatha impahla ezitolo lokhe bevalelwe amacala ethonisiswa, kuthi abanye sebegwetshiwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kambe imbiko enhlanganiso zababalisi ezithi sezivumelene ukuthi ababalisi akade bekhala leyo msebenzi babuyele emsebenzini kungakhathalekile ukuthi isikhalazo zabo kazikafeswa ingabe itshengisani. UChris Kande uyalandisa.
Inhlanganiso eyezimta le-PTUZ zethule lumbiko zesithi zilethemba lokuthi uhulumende kasoze ajezise amalunga kade etshengisela kusukela ngeviki edluleyo. Abanye amatitshala bathi inhlanganiso zabo zithengisile ngoba bekumele baqinise amakhanda njengokwenziwa ngabodokotela kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Umkhokheli wezimta umnumzana Richard Gundane uthi bathethe inyathelo lokuphindela emsebenzini kulandela ukukhangela into ezimbalwa.
Hayi, into ekhona esiyibonileyo yikuthi khona nxa sikhalala umsebenzi kasisikisi ukuthi sibuye sibulale abantwana sibulale i-education system. Hayi khona. Siyabe sidinga thina ukuthi uhulumende azwe akubone kube sobala ukuthi lapha kulodubo. Nxa sikhalela umsebenzi laphana abanye bayabe bengakwazi ukuthi sikhulume iqiniso.
Omunye umzali umnumzana Raymond Phiri uthi amatitshala bekumele aqhubeke ngokutshengisela ngoba izikhalazo zabo ziyazwisiseka nguZulu kunye laye uhulumende.
Kuyikuthi amatitsha akhanya ngani vele labo ama-unions angikhona bengabambananga from the beginning strikes angikhona siqalisa. Thina sike sikhula singabafana sase ema-primary school ngoba 1970 lapha. Utitsha sibili wayengumuntu osabekayo. Kuthe sokungena i-government leyi, utitsha bengasakhanyi sibili, vele lapho ngibona ukuthi khona vele utitsha lento lezazizuzayo. Bekungasahambelani lokuthi lowo ngutitsha vele besephonguba ngumuntu nje ongasahloniphekiyo even nxa umbona endleleni sibili, bengasakhanyi ukuthi umuntu okhanyayo sibili. Ngoba i-profession leyi, teaching leyi, ikhanya sibili eZimbabwe bayidelele ngu-government kakhulu ngoba abantu laba abazange baqakathekiswa kakhulu.
Ingcweti kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kuyamangalisa ukuthi amatitshala engabuyela emsebenzini izikhalazo zabo zingafezwanga.
Ye, kuyaxaka kancinyana into wakhona khona lokhu ukuthi abantu baqalise bezimisele besithi kababuyeli kuze kulungiswe lokhu, kuze kulungiswe lokhu okuxakayo. Kodwa ke siza bethi hayi sebekumisile kancinyane, bathemba ukuthi uhulumende uzakwenza ulutho ngakho iviki ingakapheli. Mina ngibona ngathi mhlawumbe ababalisi enxenye liphango beyindlala sebebuyela entweni akade besithi kabayifuni. Uhulumende loku abanye bethu kathembakalanga. Kodwa ke kangazi njengoba ibade bekhuluma lo uhulumende ukuthi ithemba lokuthi uhulumende uzakulungisa lokhu balithethe ngaphi, hayi kangazi. Kodwa mina mbona ngathi nje yebo kuhamba abantwana kumele bafunde isikhathi siyahamba, kodwa mbona ngathi ngabe-ke baqinisela nje baze baka le nto ebambekayo abayithengisa kumbe abayinika amalunga abo. Kangazi ukuthi kodwa kuzahamba kuthini.
Kodwa uGundane uthi bese besethuselwa njalo babone kungcono ukubuyela emsebenzini ngoba kulo mhlangano ozenziwa kuyona le iviki lohulumende.
Ye, ukuyethuselwa kube sokukhona. Kube sokukhona sibili sikhulume ngandaba yangikhona ukuthi ukuyethuselwa sokukhona. So, kulapho esiqine khona sizivumelana ukuthi hayi, uhulumende laye uzadinga ukuthi ukuyethuselana kungasoze kube khona ngoba thina njengababalisi sile right yokuthi i-constitution yethu ikhuluma ku-section 65. Isinika i-right yokuthi sike ku-strike.
Siyabonga Tsahelitala Chris Kande sigqibela ke zosuku kodwa singake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutska selandule imbiko yokuthi uhulumende uza kwethula imali entsha kuliviki. Kuqhamuke inxabangxoza edalele ephalamende namhla lapho amalunga ekomiti ebona ngemisebenzi yokwemba umnumzana Themba Mliswa lomnumzana Dexter Nduna abaphose batshaya nakhona. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.